ke akakile yaba yinto sibili yabankulu kakhulu lapha eAmerica okwenza ukuthi kwaba yinto eyathatha iAmerica njengento eyayingayilindele ukuthi ngenzakala. Ngaleyo ndlela yaphambaniza kakhulu amazwe ikakhulu ilizwe lelo kuthiwa yi-Afghanistan. Lapha i-America yahle yananzelela ukuthi laba abahlaselayo babevelela khona yahle yaya khonale kwaba lempi. Impi yakhona yakholwa ngangapha manje siyathatha 20 years kulwiwa khona.
Sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engamashumi amabili namabili. Abantu kuyini okungaba kulokho kubakhathaza ngalolu daba?
Ye, iminyaka yona leyo engamashumi amabili lapho kwenzakele. Kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo, esikhulu esenza ukuthi sithinte inhliziyo ye-America. Ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezintathu ababhubhayo ngalelo langa ngesehlakalo sona leso. Yikho-ke akulula ukuthi kukhohlakale, kuyamela nje kube lokhu kukhunjulwa kukhangelwa nizama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale. Futhi njengoba nishilo ngathi kwabathatha sibe nesidumo bengalindele ukutshaywa lokhuyani okwenzakale.
Ngomnyaka ofana lalowo after 22 years kuyini okwenza ukuthi abantu babe lokhu becabanga leli langa bebe lokhu belinanza?
Yikho sibi, yikho akungezayo okwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo. Ngoba angithi laba abalweli laba babesilwa besithi thina ama-terrorist la lapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathathe i-frame-a-china bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu yesitezi esikhulu. So kwamangalela kakhulu. Ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokho, kuyananzwa iminyaka yonke.